ngena ama members elesina council ngaleyo ndlela abakhethe ukuhlangana ngayo laye ube khona phakathi kwayo waba lawo amathuba okubana abeke izizathu zokuthi wenzeleni lokho okubonwe ngamalunga ombutho ukuthi kuyikwephula umthetho njalo kuyikutshengisela kubana ekuwephuleni lo mthetho akazimiselanga njalo kazilungiselelanga ukubana aqondisise unyawo lakhe ukwenzela ukuthi umbutho uqhubekele phambili umbutho phela uqhubekela phambili ngoba abantu bezifaka bonke ngaphansi kweconstitution ingabe belembono etshiyeneyo ingabe belezifiso ezitshiyeneyo kodwa okuqakathekileyo ukuthi amalunga ombutho kuyabe kumele azifake ngaphansi komthetho ukuze kusebenzeke phela ukuze sikwanise ukudosa kanye kanye sidoswa lijogwe leconstitution ngakho-ke nxa omunye eseza kuphuma ejokweni adonse yakhe indlela akusoze kuhambe so ubaba ubhebhe uphumile ejokweni wasexotshwa-ke ngamalunga e-Movement for Democratic Change ku-National Council
manje kumele enzeni yena ubhebhe ukuze ancintise isikhundla sokuba ngumongameli webandla njengokufisa kwakhe
ekuncintiseni ukubana abe ngumongameli webandla nanto-ke uhlupho osolumehlele ubaba ubhebhe elokuthi ufisa ukwenza isifiso sakhe lokho kuyisifiso sakhe yena njengobaba ubhebhe kodwa umbutho ulendlela oveza ngayo izifiso zabantu njengombutho bekumele ukubana ngabe ulabasekeli labalandeli ku-MDCT ku-National Council leyo kade hlezi ngabe ube labo abasekeli njengokukhuluma kwakhe bebeza kutsho ukuthi hhayi ubaba ubhebhe akangaxotshwa kodwa akavunyelwe ukuthi abe ngomunye walabo abancintisayo esikhundleni sokuba ngupresident kodwa ngoba engelabo abasekeli utholakele ukuthi ulamacala ukuthi kalandela i-constitution wasexotshwa-ke ephathini ibandla le-MDC lilesiko nje elokuthi umuntu kaphonge ukusukuma athi yena usefuna ukuba ngumongameli umuntu abantu yibo abaya emuntwini bamtshele ukubana muntu thile sukuma uhlale esihlalweni esithile